Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Brenda Mpofu isiphathamandla sebandla le-MDCT yena owayengukhansila kaward 23 emlume enkayi sicubungula ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba ngesikhathi imali yokusebenzisa iswelakala nezibhedlela kungelamithi kumbe odokotela abeneleyo
kayi kulobunzima kakhulu ngoba ngikhuluma nje ngeke akula muthi akulani ngikhuluma nje nomama mncane wami olimeleyo so uthe elimele wahamba esibhedlela akenziwa nge-treatment uphongukuthunga kuphela i-betadine yazithengela amaphilisi yazithengela and kulobunzima obukhulu kakhulu ngezibhedlela abantu bayafa amaphilisi ayashota into engenza ngithi labo bakhalalile imisebenzi ngokubana into kade isenzakala beselathwa abantu bethola yonke imfanelo zabo kumele bazithole esibhedlela abasazithole le nkayi kunjalo kuyafanana izibhedlela zonke nje ayavalwa amaklinisi atholakala imithi lamaphilisi kulobunzima kakhulu nxa uzokuthiwa ahambe ebhoyilisi yamalemoni unatha amalemoni kambe uyabe uzaphiliswa ngamalemoni
isixwayiso esinjalo laso sivelela esibhedlela
ye sivelela esibhedlela kubomeni abantu sebephise ukuthi kungcono baye emvuma kodwa lapho emvuma amaphilisi akhona uyawabhadalela ayathengwa lakho kodwa-ke kaswelaswelakali ayatholakala abazicheleyo yibo abalohlupho kakhulu ngoba uyahamba esibhedlela sokumele ukuthi uhambe uye etheatre ufike uyehluleka ukukhululeka sokuthiwa ahambe etheatre etheatre laphana baza kunika i-student umuntu ofundelayo afundele kuwe yinto eyenzakalayo kakhulu
okunye okukhathaza abantu kathesi intengo yempahla lo kuswelakala kwemali abakho abanye abaqhuba inhlelo zabo zokuziphilisa
kukhona kwezinye kwamanye amawadi kukhona kodwa amawadi akhona ayabalwa nje labo abalamanzi thina njengangale kuwadi 23 amanzi vele awakho ngokubana ngikhuluma nje mina kwezinye kwamanye sibili amavillage abantu bavuka ngama-2 besiyalayinela amanzi eziboraneni ziyabalwa zilutshwana le mthonjeni legejwa ngabantu nje imithombo le egejwa ngabantu amanzi la angafunakali la awuyingcekeza ona la yabanathayo ubunzima bukhulu kakhulu sibili ukuthi sizafikisa sibili unovemba kuyabe kunzima lezifuyo ziyafa komunye umuzi kathe sikufe izifuyo ezingu-9 umuzi oyiwo-owodwa izifuyo zenzana yizo umuntu kade ekhangelela zokuthi zizamncedisa athenge ukudla ahambisa abantu abasesikolo ancedise lapha lalaphana manje sekulobunzima kakhulu ngoba futhi le nkomo seziya zisisela njalo
kube wakhuluma ngendleko zamabhasi zinjani
iy'ndleko zamabhasi kunzima sibi ngokubana kathesha ukusuka ewadini yami kuwadi 23 esitishini okuthiwa kukokenan yi-60 pond ukuya koBulawayo ukusuka ewadini yami usiye inkali center yi-30 pond so kulobunzima obukhulu kakhulu le mali yakhona njalo ayitholakali nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi-10 kg khonokho ki-10 kg iyi-50 pond
emadolobheni bakhaliswa ngemali ukuswelakala kwayo emabhange khona ngapho enkayi iyatholakala lula yini imali yokusebenzisa kulabo abalayo
ya kunzima ngoba ngingangena namhlanje ezitolo ngikhuluma nje ngisesente enkayi ngingangena ezitolo enkayi ama-ecocash abasathathi kwezinye izitolo and la banibona labo abantu abangakuncedisa ukuthi wena umtransfele imali nakunika i-cash sesithi hafu so nxa wena uyabe ufuna i-60 sokumele ukuthi ufake uyi-120 yibo ubunzima osobukhona yikho kukhathaza kakhulu ngoba sokuze kungani kuthiwa kulezi gebenga ungahamba nje abantu bekubona ukuthi ngani kuthiwa kumbe uyabulwando kuyimadlana kwakho sekeukuthi bakubambe inkunzi bakuthathele leyo mali oyabulayo kulobunzima kakhulu ngaze uthi uyabika emapholiseni amapholisa avela kulanto abayenzayo ngiyalibingelela lonke bantu bakawadi 23 mina ngubrenda u-former councillor wena ngithi ngiyalithanda lonke kakhulu ngiyalikhumbula njalo ngiyabona khona ekhetho loluzayo ngilabo angibalahlanga
leyo-ke kwingxoxolo unkosazana Brenda Mpofu isiphathamandla se-MDCT njalo owayengukhansila kawad 23 emlume enkayi sixoxelayo ekhona le enkayi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikho lapha e-Washington DC.